Ungakhangela ukuthi isizathu sokuthi kufakwe lezi qondiso kuyini, ukuthi iningi labantu alifuni ukuhlatshwa, iningi labantu alifuni ukuvaccinate. Soke ke umongameli sebone kungcono ukuthi afake lezi ziqondiso ukuze ziphushe abantu, ziforce abantu ukuthi bebehlatshwa. Kodwa ke lokhu besokulwisana lamalungelo abantu, ukuthi umuntu lelungelo lokukhetha afuna ukwenza ngempilo yakhe. But on the other hand, sikhanya ukuthi silwisa umkhuhlane onjani usubulele abantu abaningi emhlabeni. So kufaka umongameli lezi ncitshiko zempilakahle ku-situation enzima. So ikubona ke begcina befaka injani iziqondiso ezinjalo, ukuthi hayi abantu asithini behlatshwe, ungahlatshwanga kusho ukuthi akasayi emsebenzini, umsebenzi usuphelile, umuntu aphele umsebenzi ngoba azange ahlatshwe yini. So kukwenza umuntu ke izimuli ziqalise ukuba le ngxoxo ezinjalo, ukuthi is it really necessary ukuthi singahlatshwa or kumele sihlatshwe ukuze sigcine umsebenzi. Yizingxoxo ezizabe sezikhona from khathesi up to 4 January, lapho ke okule deadline ukuthi abantu behlatshwe. And bathe bona abangahlatshwanga bazaqhubeka benjani netestwa. Uthestwa wangkhona yabusikhiphela kodwa imali yakhe ukuthi uyetestwa, and njalo uhlale ugqoke imask. Okuzenza ukuthi-ke kube le nto lana esithi yi-stereotyping, ukukhangelela omunye umuntu phansi, ngoba laba abahlatshiweyo abale-WG yabuza phala engasagqoki mamaski. Abangahlatshwanga gqokana amamaski emsebenzini. So nxa sebeukhangela abantu bazathi wona ngumuntu ofuna ukusibulala. So kuzakhretha inzondo and ungaphatha kuhle kwabanye abantu.
Ama-Republicans ubona ezamukela yini iziqondiso lezi, kumbe sizabona siyaziphikisa emthethwandaba?
Ngiyabona ama-Republicans siya emthethwandaba, ngoba kusho ukuthi-ke isiphetho sakhona ukuthi abantu bazaxosha eni imisebenzi, ngoba kuzathiwa lingasabuya emsebenzini 4 January. Ngiyaqhubeka ehola engaya emsebenzini naye, umuntu uzaxosha umsebenzi. Labo abahlala begqoke ama-mask, ngoba kuthiwa abangasoke benjani, abangasoke behlatshwe bazabe begqoke ama-mask, and bazabe lokhu behlala benjani betestwa. Ukuzibhadalela imali yakhe kwenzani yokuyatestwa, ukuzadalela ukuthi kube le-discrimination, ukukhangelelana abantu phansi ukuthi unohlatshwe nawahlatshwanga. That treatment, discrimination leyana iletha futhi inzondo. Oh, wena awuhlatshwanga, oh, wena ngofuna sife nge-COVID, oh, wena vele awufuna abantu bephile kahle, oh, wena vele awufuna umnotho uqhubeke phambili ngoba uhlatshwa. So that discrimination is going to come ngenxa yani emgomo le efakiweyo. So indaba yakhona hayi ngani izaba indaba ezathatha isikhathi, indaba enzima, but uke ema-court ama-Republicans azohamba. U-president njengomdemocrat ukubona kule nyathelo elihle elizenza ukuthi umnotho uvuleke, abantu beyemsebenzini bekhululekile. Nxa abantu besemsebenzini bekhululekile, okutho ukuthini? I-production elizweni iyaqhela and umnotho uyavuka and imali iba khona. Izinto ezinjengama-inflation ziyayehla, ama-credit ratings ziyaimprove, into ezinjalo uba ukhangela lelo lihle. But ama-Republicans lawo khala ngelihlo elezepolitiki ukuthi hhayi ama-Democrats ephula amalungelo ethu abhalwe ku-constitution, amalungelo ethu njengezivakamizi ze-America. Ukuthini? Umuntu uyazikhethela afuna ukwenza, umuntu uyakhetha ukuthi i-health yakhe iqhuba kanjani.